No, this will not put any. No. No. No.
No, yomsindo lengqabangqoza evuke ngesikhathi umphathintambo ogatsha lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logatsha lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwezihlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotsheketsha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfu wabo olokhu ephansi emgodini ukuthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotsheketsha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
Ifu yayisivile bangahambisi ilizwi lokuthi they are criminals, bakhumbula ukuthi ekugqibeleni before I'm a criminal ndingumntu. Ngesingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kweli zinga. Ngebe bakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotsheketsha laba umnumzana Johannes Qankase uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathintambo laba.
Kodwa sithi kubo mbuso ukuthi le nto beniyithanqiniza basmoke out niyenzile ngoba ubuninzi bantwana babantu baswelekile emgodini. Ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga, kodwa impilo yomntu iyahlangulwa xa ungumntu, xa uyinkokheli uyazi ukuthi umntu ngumntu ngabantu. Ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi, ngabantu begazi nenyama.
Kodwa-ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotsheketsha laba ibangelwe nguhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulo muntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotsheketsha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike 191 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo. Qede lapho bese kuqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Melestudio 7, Estilfontein, Wele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.